okwenza ke leyo ukuthi bese kulezithexo ebekade sifona ebezidalwa ukuthi abanye osowethe besebenza sonke bese bekhulile badlulisa leyo mnyaka evumelekileyo ukuthi baqhubeke besebenza kugatsha lwabatsha. Yikho ke kwasokusenzakala ukuthi alubana iminyaka yabo isidlule basuka kugatsha lwabatsha, kwadikwa ba le ndingeko zokuthi kube labazakhethwa ukuthi bavale lezi zithexo ebekade sezivumekile.
Lokhu likwenzeleni sikhangele ukuthi selizamanyana lelinye ibandla ele-renewal team?
Lokhu sikwenzela ukuthi nxa ibandla lethu lisiyamanyana lelinye sihambe silibandla elipheleleyo, hatshi silezikhexe ezindaweni ezithile. Ngokwenzakalayo kunje sesilibandla sesile komiti egcweleyo, bekuzaba liphutha ukuthi ikomiti sihambe silayo ingagcwalanga.
Kodwa khona konke kuqhubeka kuhle kokumanyana le-renewal team, njalo akubulangxaki ekhona lakukhetheni kwalaba abanye?
Hayi, kakulangxaki ebekhona ngoba akukho mntu ohlala eyedwa ethi sengifisa ukwenza lokhu. Kuba lalokho okuthiwa ngesikhiwa ama-consultations, ukuthi liyabuzisisa kwabanye ukuthi into enje selibona ngani singayiphatha njani. Zonke izinto ezenzakalayo mayelana ngokubambana kwamabandla zihamba ngalolo hlobo. Okunye abantu bengagcina bebona ngani kuthatha isikhathi eside, kudalwa yikhona lokho ukuthi abantu kumele bayixoxisane liyebuza labana lalabana ukuthi lokhu singakwenza njani. Yikho okwenzakalayo. Engingakutsho yikuthi uhlelo lokubambanisa la mabandla omabili luhamba kuhle sibili.